Nali Buganjani, Zulugandaba, Kulamukela emsakazweni we Studio 7. NgoLwesithathu mhlaka 10 kuNtulikazi 2019 igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MPC Mnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugengula hulumende elilesigwebo esilukhuni kakhulu.
Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika ngakho-ke akusiqinisa ukuthi simbahlile ubaba Sikhala.
Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina ebiza imali edlula $250,000.
Ileyilo kuzeniwodi yakhona yonke kolapha abantwana abancane laba labomama abazifile bafika bewuye khona bethole konke usizo oluningi.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa lengcwethi ezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lengqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Into yokuqala sibili ekhona ngabe uyavuma angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba lesethu bayehluleka ukuphathilisa ngabe uvuma sibikuthithe uhulumende sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo mhlawumbe ilizwe leli bangaliphatha njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC uMnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMnumzana Sikhala ubotshwe izolo phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi bazagenqula uMnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Ukubotshwa kukaSikhala kwenza inani lasebebotshelwe icala elifanayo lonyaka lifike kumachumi amabili lanye. Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi ubuningi babantu asebebotshiwe bebotshelwa leli cala kuveza ukuthi uMnangagwa ungumbusi owehluleka ukubusa okwedlula uRobert Mugabe.
Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho oqalile onzibandlela sokulabantu abangamachumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli omgadi. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokho kwenzakale udlame lodlakela ngozibandlela ulokhu ethukile ngasavumela ukuthi lo nalo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitho uSikhala ezotshiwa bayesaba.
Umsekeli wakho uMnumzana Luke Tambo Rinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqonsele njengenhlanganiso ukuthi sina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala uMhlonitho uSikhala. Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika ngakho-ke akusiqinisa ukuthi simbahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo uMhlonitho lakusasa abantu abakhokheli labasekeli beqembu bethu bemdisi bayavukele edale be-court besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ubale mbono efanale abasekeli?
sonke njengabakhokheli si asamukeli umbuso kababa uMnangagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba nokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adlulile savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa uhulumende lo okhona asohulumende okazibuso mbu owavotwa nabantu abaningi aphezimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko.
Umeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalisa impahla ebalisa imithi lemichina yokwelapha ebiza imali edlula $250,000. Isibhedlela lesi ngesesonto yeRoma. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Phugi Chimberengwa utshele intatheli zindaba ukuthi akumuntu olimeleyo. UChimberengwa uthi kulezindlu ezinhlanu phakathi kweziyisithupha ezichileyo kakhulu kwacha imithi yokwelapha abantwana labadala abadinga uncedo olugoqelwa alwamaphilisi okuthundubeza ubukhali begciwane le-HIV awukwelamisa imuli lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka khonale eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uthile yilo kuze niwodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithile bafika bewe khona bethole konke usizo olunengi labana bahlulwe izibeletho bahlelwa khona pha la labo mama nje i-health yonke egoqele kuze kuyefika emaphilizi nethu lawo ukuvikela imisineli i-family council onke amaphilizi ano okuvikela lawo.
Kodwa kuthiwa uhambe njani khona?
Ngani khona ngohlupho lolo olukhona lwamagetsi lona zimbonekani lolubangela khona ukuthi la ukucima kwamagetsi ukucima la uya kungasakwazi ukuthi ucitshile uma ucitshanga umlilo wakhona bantu qhamukwe ebusuku baswelekale ukuthi nganto abantu bonke babe betshayisile so watsha kwakuyona leyo indawo.
Baningi kanganani abantu obona ngazani bazaziswela ukuthi baye ngaphi ngenxa yakhonokho?
Ingathi bonke abezempilo khonaphana ngoba ngiyakhanya i-OI encane yona le yabo mama abazithelela abantwana abancane 0 to 5 years bonke bathole usizo kulona leyo indawo labo mama bathole usizo. Hhayi labantwana abancane vele bayahlatshwa manje ekliningi konke izinto ezabe ziphelele ngomlilo wona lowo nxa abantu bekhuluma ngoba namhla vele kutshone ezinyingane hhayi akuhambi kahle khonaphana esentuk ngoba abantu bedinga ukuthi kathi kwenzakaleni.
Singathi wena ngokuzwa kwakho sibili bona zala abantu bayagcina besiya ngaphi nxa sokunje?
Hayi bayadinga usizo lozoncedo ngoba iLupane nje district iza nxa izakho okuncane izaza ukuleta ukuthi kuqhubeka ikilikanaleyana i-FS incediseka kodwa vele kakula lutho sezabe usizo lukhona ngoba nxa nsizwa abantu bathone bethumela lezithombe endaweni ezijeneyo nesiwa sokuluhlupho lwabe seluqondane lematinoti wonke jikelele ngezempilo khonaphaa.
Singathi ngesimo somnotho weZimbabwe singazani siphansi kumbe ngithi sibi ubona zani pho kuyalungiseka khonokho okwenzekale?
Ube asikwazi enkosini njona abantu bekhuluma njala niyakhuluma kuyazwakala indawo yonke siyakuzadingale kusizo olukhulu isandla sile singancedisa ukuthi kukhaveke into yonke naleya ngoba yankhani imithina yona leyana yokuncedisa umama okukhangela ikhensa yezibeletho kuze umhlelo lumelu lwabantwana kuhlathwe emazekhini imihlobo yonke kutholeka kwaphaa lokuhweywa kwabantwana kuze kufike esigabeni sokuthi laba abafaka amajadela nani nani khonaphana iholi yona leyana yonke yiyo ethileyo singasabali ngapha ngoba kulokuyiholinyana okuncane ukuthi lakula abanye abangena ku-IT-nia abanamafayili abawakhona phana but hhayi ngabe akufideka kukhona phana eduze kodwa yonke le yabantwana uhlelo lonke oluqondana labantwana abancane yilo luphelile labo mama.
Lo-ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le eLupane. ukuxhasa ibandla lezano PF okwenziwa nguZulu ngomnyaka ka-2017 kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba isibonelo sokuthi ibandla leli aliphathiswa ngoba kusasa liyakuphosela phansi kwebhasi. Lokhu kube sobala ngomvulo lapho amalunga aleli bandla angena ezitaladeni kobulawayo esithi afuna ukutshengisela ngenxa yokuqonga kwentengo empahla ezitolo. UZulu uzibukelele nje okuliqukwana okuncane kwabasekeli bezana uPF abazulazule okwemizuzwana andubana ba umbuthano wabo wacitheka ukutshengisela sokufadalele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngombuza ukuthi kanti kungani uZulu wakobulawayo njengoba laye ehlaselwe ukuqonga kwentengo ezitolo engabambisananga indima labasekeli bebandla lezana uPF ngomvulo.
Okwenza abantu bakobulawayo bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engilethemba lokuthi ngeyokuthi control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kuthi yonke vele naye esehlulekile. So abantu bakobulawayo mbona ngazathi bayabondayo. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebereacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini akula surety ukuthi likhona okwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi lapho masebesenza intengo benza intengo lezane ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali enkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi ngazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke aqile abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhipha umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezano bona abezano bengayekela ukungenela labo batshengisele libona ungani kuyakutshengisani lokho.
Abantu bezano samntwana banjengethelevision akula muntu ezano ongasukuma atshengiselele kungasiyo zano emthungileyo ukuthi katshengisele engakukhonona bengakukhononi besole bengasoli kodwa as long as ababaphethe bengathongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze babasukuma.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu ubexoxa ke le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Okwakathesi asikhangeleni inhloko zendaba ezivela kumaphephandaba. Iphephandaba le-Times Love Live elakwele South Africa yilo ke elithiwa njalo i-Sunday Times lithi umthethwandaba usuwethule amasamanisi okubotshwa kukaBabes wodumo lesithandwa sakhe uMampintsha ngemva kokungayi emthethwandaba kuthi zisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yama-allowance njalo ezinye lazo ezizahola kumalanga alandelayo zizathola iholo elithe xaxa ngenxa yokwengezelelwa kwama-allowance lawo. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu ngamazwi ke eliwathumele kithi nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Liyenelisa lani ukusithumela ke imilayezelo yenu siyifake emoyeni njengakathesi esikwenzayo.
Okokuqala mbingelela abasakazi bethu abe-Studio 7 mbingelele labalaleli bonke nje abakamthwakazi. Mina igama nguStanley Gabadela Ncube zalwa engondo laphana esigabeni selupane. Mina into vele kahle kahle engiyishoyo nge-government yethu le, into kumele benze first ngokukhuphula izinto, kumele bona beqale ukwehlisa ifuel amafutha. kuqala into mele beyenze leyo andubana bethi abantu behlise izinto emashop. Abantu bazoyehlisa njani bona kuqala izinto emashop bona ipetrol beyakayehlisi. So nje ngathi badlala ngabantu lapho befunga ukubambezela ngento engasebenzi. Baqale behlisa amafutha, amafutha iyakhuphula yonke lento le. So kuningi kuzabe kuzolandela. Otherwise kungaba ngcono kakhulu kulokho. Bomele beqale bona behlisa amafutha beke lokho abakukhuluma lokho kungazwakaliyo lo. Lokho kubambezela abantu into enganamsebenzi ngiyabona.
Ngisabona mfakazi. Mina ngombono wami bengithi mina uhulumende akahlale phansi ekhaya alungise izinto zasekhaya kuqala before aphumela phandle esiyanxusa amanye amazwe ngendaba zamabhizinis, ngoba kusiza ukuthi uphumele phandle ushiye abantwana bekhala ekhaya ungubaba. Kumele ubone ukuthi abantwana mawuhamba basele kahle. So lokho abakwenzayo bona bazenzela bona kwesabo isikhwama, abacabangeli uzulu. Ukanti ukuba yinkosi uyinkosi ngabantu. Manje ma usicabangela wena ungacabangela abantu, lokho kwenza ukuthi abantu bahlale inhliziyo zabo zobuhlungu njalo bekhala ngaso sonke isikhathi. Ukanti kumele bona njengoba uhulumeni bahlale phansi balungise indaba yaseZimbabwe kuqala nomphakathi, ukuze uma ephuma esiyaphandle esiyafuna esiyanxusa amabhizinisi ekwazi ukuthi ekhaya lakhe zonke izinto zimi kakuhle. Khona manje abantu bayakhala, sikhuluma manje koBulawayo kunamanzi, akuna gezi, kodwa yena uyasuka ayenxusa amanye amazwe ukuthi babuye kungena gezi into yokuqala. Labo bantu lamabhizinisi abazowavula azobe sebenzisani imitshini yabo, izobe sebenzisani kungena gezi, bazosebenzisani kungena amanzi elizweni. So ngezinye indlela kumele kuqale kulungise indaba yamanzi, kulungise indaba yogezi esekhaya yena. Aqala alungise lezo zinto before ezophumela ngaphandle eqala ukunxusa abantu bakwamanye amazwe.
Lo mqeqeshi weqembu le Highlander le nguqu, yebo singathaba ukungena kwakhe, but as long as i-government yakithi iphuwa akunanto angayenza naye. As long akunanto angayenza ngakhona ukuyikwanisa naye, uza kwehluleka futhi njengalo amkhuphileyo. I-Highlander ne-Dynamo singinanzelela ukuthi sekungamaxa elizwe liphuwa kanje, akukho lapho eziya kuya khona unless and if ilizwe lisiba kahle lapho ezaqhubeka khona nala mathimu edlala kahle. Yiwo umbono wami engiwubonayo. As long as ilizwe linje, hayi amboni kusiyana. And at the end wona la mathimu mavuma azegcina relegate. And ungabona kuphuma Highlander neDimbare, hayi Zimbabwe kusenabhola. Ay mongameli yebo uyahamba singakuthini, but ekuhambeni kwakhe since waqalayo, ayi mina kamboni impumela eyohambo lwakhe. Ukuhamba kwakhe akusizi lutho, kuyafana nje nokuthi ngakahambanga. Angazi ukuthi yena la ahleli khona ocabanga ukuthi kwenziwe kanjani. Njengoba engumongameli welizwe abantu babhekele kuye, izinto zisenzakala kanje. Kwesinye isikhathi uMgabe ubengcono kakhulu. uMgabe was far much better than him uma siqathanisa. uMgabe ngesikhathi sakhe isinkwa besiyi less than dollar, and besisiza sibhabhule amabiscuit phezulu. Hayi lokhu sisukubona namhlanje, i-cooking oil bekuyi-top tier, i-Coca-Cola bekuyi-top tier emashopu, ifanta bekuyi-top tier emashopu. Namhlanje ungena e-town uzuyophuma ungena e-Shoprite shop uzuyophutha ngale kungela Coke shop. Uma kusenzakala njalo engumongameli welizwe uthi senzeke. Kufana lobaba egumeni unezingane zakhe, izingane zikhala ngokudla, kodwa yena elapha ahamba khona noma kuyakhe i-bedroom ubonakala esidle suthi abantwana bakhe belamba. Nguye-ke lo ngitsho lenja ezela abantwana bayo andubana wena esithuthe kumele ibone ukuthi iy'ngane zayo zidlile. pho yena ngwanja ay bakwethu abake besizweni shu
lawo ke bekungamazwi abalaleli bestudio 7 abathumele ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lengqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Maduma, Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ipolitiki zelizwe yizo ezingaphathi kuhle i-ikonomi yelizwe, ilizwe leli beselicina lisifa. Kodwa lona ilizwe lilenotho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo. Sori kukutho lokhu, ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma isincindezelo, kodwa ukuphatha i-economy babekwazi. Abethu sisuke sakhululeka, kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-economy. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu, or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma, ngoba i-administration ye-economy ingani yabehlule. Nga ilizwe lethu i-economy ethihamba kuhle, ngalokuthi kubusa bani okuningi lokhu vele ngakasilandaba lakho, but indlela ababusa ngayo yesithwalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale-corruption, banamanga. So yikho lapha i-economy yelizwe efa khona, sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe naleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi ukuthi aze kube wuphi umnyaka, njengoba laba betshengisa ethu bayehluleka ukuphatha ilizwe. Nxa kuvuma sibili kutshintshe uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambe ilizwe leli bangaliphatha njani, ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu. Noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-economy izinto zazihlamba, konke kwaku-right. Ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5 yonke into ihlamba. Khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ebhodini yosizi le-day school, siyalayinela ama-fuel, all those things. Sethu abantu abaphethe kuyabehlula ukuphatha ilizwe. There's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu beZimbabwe ake bekucabangisise, ke sizameni abanye sibone ukuthi laba abangazanywa kambe bona bangaphatha njani ilizwe, ngoba kade sakusela okunye esingakwenzi. Kade belokhu bephindaphinda kulokhu kuthiwa engxenye engxenye, but ayi, awukhanyi ukuthi kusuka ngaphi kuya nga.
Sesike saxoxa labanye basitshele ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo uMongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha, singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi, mina angisakuthembi lokho. I'm sorry to say it, mina angisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana, kabe kwakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, umgabe wakhulumisana loTswangirayi kakutshintshanga. Lakhonaokho kukhulumisana kukhona, ngombono wami akula lutholi uzatshintsha, ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-economy, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years. Andabothi indaba yangikhona ayikho kwi-economy yelizwe, isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njani. And ukukhulumisana kwangikhona nje akhonokho kuproposwayo kuwesi, ngokuthi koredi kunomunye ozifaka at a position engcono kuloyo munye, kuyakhulumisana kuthi wena. And vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana, but akukhanya bala ma-steps abawenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana. Kwenza nje i-grand standing ngesikhiwa ukuthi sizolathi lami ngiyafuna ukukhuluma lo munye athi ngiyafuna ukukhuluma, sokule one sokule more than a year kulokhu kuthiwa lami ngiyafuna kwehlulana. Nxa belokukhulumisana kabakhulumisane, but kuzancedana, kuyatshintshana, ngoba ngaze kukhulumisane bengahlangana phakathi laphakathi akula nto ezaphuma. Into efunakalayo ukuthi kutshintshwe. Nxa kungutshamisa ongenayo angene kuwe, sibekwazi ukuthi sesile nto eza sale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe. Nxa kutshintshwe,
kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho oluzayo?
Nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokhu abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle. Abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi no madoda sesiyehlulekile, basitephe down sifake i-transitional authority eyabantu abangalani zepolitiki abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselela ama-election. bevusa economy silabantu abaningi big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli bangene baphathe sise sifika leso sikhathe elections sokuthi ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction matata nqali ngena injongo yelizwe imiso ukubuswa this way ngakhangela America akulandaba la kubo mazwa khona ngayo iAmerica kwekho labo UK kuyaziwa ukuthi policy yelizwe ingani longenayo uhamba ngayo hayi uzabuye ze experimenta yezokwakha yezokwakha so singafaka i-transitional authority eza prescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani livuswe njani nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa this way koza kwehluleka siyatshintsha amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukile ke kube ngama-republican ke kube ngabanye ke kube ngobani ke kube ngabanye ngoba baye behlulekile okucatshangelwa ngabantu thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye ambonthi siyakuya nga
Alo ke ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethe ecubungula ezombusazwe besixoxa la ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lweZimbabwe sibuza ke ingcwethe ubana kanti vele kungenziwani ukuthi kube lenqubela phambili lilalele ke kusasa kwelinye ihlandla lengxoxo yethu
mathe sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inye omuntu yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise kunandi lwempilo ungangiqoma ngiyasithwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwengiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene
Likwa okancube esigqibela uhlelo lwethu ngemvuma yakhe emnandi akunkome yesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lingakhohlwa olunye uhlelo ntambama ngo-fast 7
Kwa nanyaka naka watereri.